yonke indawo uma kufanele isikhathi sakhona singafika kuyenzakala into ezenzakalayo anti kuyabe isikhathi sakhona isikhathi sakhona sibili
eyi baba mkandla nangu ubaba uNdlovu uthi isikhathi sakhona sokuthi kuxotshwane ubona njani wena
hayi uqinisile uNdlovu uthi kumele kuxotshwane njengakhona lokho ngoba kuyabe kuprotekthwa abanye abantu ebandleni lezanu ukuthi bengaze bakhanya kusibalo kuncintisana endaweni zesikhundla lezi so-ke lokhuyana-ke uqinisile uNdlovu uthi isikhathi sakhona siyabe sesifikile so isikhathi esifikayo sokuthi athi sokuxotshwana lapha kungela le hearing ngama-policies ezanu lawo uyabe qinisile sitsho njalo but i-freedom of choice or freedom and then democracy yabe ingekho because abantu laba bamelanga ngophonga ukuxotshwa nje bamele ukuthi beye kwi-hearing then they are found ukuthi khona hhayi balibonile laphana lalaphana bekhulumisane bebonisane ukuthi khona bangakha njani ibandla labo
yebo baba Ndlovu nanto-ke udaba umkandla lapho uyaphatha udaba lokubana baxotshwa abantu kungabanga le hearing uthini wena lo
hayi yasi into khona ukuthi nxa ucommenta ngoluto fanele ube le-inside information nxa ungela inside information kuyakhathaza now asikoxotshwa per se ngizakhuluma ngomama lesikhuluma ngayo obaqotshiweyo sanda andawonti kaxotshwanga yena kube lama-allegations against ye yena waseresayina almost even emsebenzini ungabona ingani phekula ama-charges against you nxa uqhathiwe ungaresayina they won't put you for into kuze i-hearing usuresayinile i-resignation into kuze i-individual decision uhle waresayina yini pes nxa uresayina wena either uyabuvuma kumbe usala udaba lakho ungafuni lubonakale so nxa njengoba siresayinile yena kunzima ukuthi sibekwazi ukuthi kwenzekala into athi izakwenzakala yona ikuthi vele ubezahamba kwi-hearing kodwa yena useresayinile
mkandla uthini wena ngalokhu
kungaba belecala kumbe bengelacala kathanti ukuresayina lokhuyana ngama-frustrations and nama-demonstration ekade senzakale wona lawo name calling etcetera etcetera khona lokhuyana akulunganga esintwini lokhu kuyizinto kwama-internal differences abantu besebandleni samemele ukuthi abantu bebonisane bengaphakathi into yabo iphelele ingaphakathi lokho kuthiwa kunalamaqale kube lama-demonstration umuntu enqunulo it's uncalled for asakhi siyadiliza kutshengisela ukuthi khona vele le culture yethu sibili thina sibili ngokwethu asiselandlele ukuthi khona sisalandele amasiko yikho kubona abantu begijimisa khona lokhuyana ukuthi khona hhayi umuntu uphonge uthathwa laphana kusokuthiwa lokhu sesiyademonstratelwa ibizweni lokho nalokho urisayiniswa ngamabala amchothoza amnqunulayo kanze abantu abayizakhamizi and then njengosande nevela lakuma-liberation lapho ungazani wayekhona empini lapha konke khona lokhuyana kuyizinto kuyamnqunula kumthiya vele esegcekeni
baba Ndlovu nanto udaba
umkandla ngiyavumelana laye kulokho ukuthi yabona kithi akujayelekanga siko kwesintu lokho ngiyavumelana lakho bandlela abakwenza ngayo kuqakathekile bethi umuntu wonke mina I believe ukuthi a person is innocent until proven guilty lo le ndiphenza ngivumelana laye so indlela zokuthi abantu baletha njani udubula kuyachiyana sokusiya ngembono yabantu kodwa mina lami ngikubona kwami ngiyakwazi ukuthi kufanele nxa kuthiwa ngilecala ngitshelwe icala lami ngatshelwa icala lami nginike ithuba lokuthi lami ngiziphendule lokhu kuliqiniso ngoba i-principles of national justice vele zitsho njalo lokho kukhulunywa umkandla
ye manje baba mkandla bese kusiba le mibuzo yokubana kathi sokungena yini ezokubandlululana ngemihlobo ukubona njani kungakuliqiniso yini ababona njani
hayi ukubandlulula ngento kube khona esearch ngoba nakathe singakhangela ukuthi usandi yeuvele emandebeleni kodwa phela bakwenzile lakusevia sukasukuwere njalo lokho beqhubekeka besiya phambili bedemonstrata uma walker lwana kasiwa ngapha ngasemandebeleni so labo babekutsho lokhu kumele bekukhangele both sides ukuthi hhayi lwana ngale ngazani bamsondeze eduzane labo bakhuluma laye kuhle then usandi kodwa-ke mbona into yakhona yonke nje yenziwe ngokufanwayo okutshengisa ukuthi khona kutshengisa ukuthi vele kakula ndlela ubuntu phakathi khona lapho ukwakha kakukho ngoba kusasa angatholakala ukuthi usanda ngalacala lelo abamngathi bamsolela lona bazakhumisana njani umlota ipolitiki phela le kambe kusasa futhi asoze bemvalele ilinxela akagcina sefomu yakhe iphathi njengomjuru wafomu yakhe iphathi kumbe eqinisa ama-structures abo umjuru wona lawo
mnumzana Ndlovu wena uthini ngalokho okuthiwa kulokukhethana
hhayi njengomkandle jhile bomhlobo akukho njalo khona nokwenza yena ndeqinisa ukuthi umongameli ukhulume ngakho ukuthi hayi indlela ohanishwe ngayo ayisiyondlela yomhlangano siyondlela eqondile umongameli layo ukuthile endeqinisa uzakutho futhi kubakhokheli njengoba kulo mhlangano bakhokhela abaqondisi ukuthi hayi asiyondlela okwenziyokwenza ngayo ayisiyo siyindlela eqondileyo. So nxa engingathola iqiniso lakhona umuntu kalacala until proven guilty.